So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingayo livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 6 Ntulikazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela ilungelo loluntu iveza ukuba kunokusilela kwamajekiseni e-COVID-19 esigabeni seMathebeleland South ngesikhathi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus ledlule inkulungwane elengxenye 1540 ngelanga linye kwabhubha abedlula amachumi amathathu 33.
Sithola ukuthi inengi lalezo ndawo kayikho ivaccine yefirst dose sokulenyanga phosele hafu kwezindawo zakhona.
EHarare kubikwa ukuminyana ezibhedlela kunganeno kulezinye indawo zelizwe okufana lakobulawayo osekungaseneli imibheda yezigulane.
Hayi abantu kabalandeli okunenge, especially indaba ye social distance le yiye ngathi iyahlupha.
Ivandla lezanu PF lithi amalunga afuna ukuncintisa ukhetho lwama-by-elections kumele abe esehambise amabizo abo kungakafiki umhlaka 16 osekudale imibuzo yokuthi ukhetho soluzenziwa na.
Izehlakalo lapho nalaphana zikhona lapho abahlangana khona beqoqa inhlelo zabo.
Kubhubhe abantu abangamachumi amabili kwalimala abambalwa ngemva kokuba imota zinqibilene ngoba enye idubuke ithaya yaphambuka emgwaqweni duze lemaswingo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu iveza ukuba kulokusilela kwamajekiseni e-COVID-19 esigabeni seMathebeleland South ngesikhathi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus ledlule inkulungwane elengxenye 1540 ngelanga linye kwabhubha abedlula amachumi amathathu 33. Lolu gatsha luthi amanani esigaba seMathebeleland South awethulwanga izolo, okutsho ukuthi amanani la angaba ephezulu kulalawo awethulweyo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abantu abedlula inkulungwane ezine 4638 bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 eyakuqala. Kunjalo nje inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ithi ukudingisisa ekuqhube emawadini asemadobo Mangwe Gwanda le insiza esigabeni seMathebeleland South kuveza ukuthi amajekiseni okwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 awaneli, ngakho iningi alifinyeleli ukuhlatshwa. Esilela kakhulu kubikwa kungeyakuqala ijekiseni, njalo abayidingayo batshelwa ukuba baye ezibhedlela ezinkulu, kodwa bathi imota azitholakali lula njalo ezikhona ziyadula, kukanti abasela siqiniseko sokuthi ijekiseni leyo zayitho. Ukuze sizwe ukunela, ukuze siningi uphume kulolu phenyo, usithandekile umhlanga weStudio 7 uxoxe lomsa umqondisi walinhlanganiso.
Njengenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights sike saba lokuxoxisana lapha kade sibuza khona inkokheli zesigaba ukuthi simi njani isimo sokutholakala kwekhambi le-coronavirus esithi thina i-vaccine. Sithola ukuthi inengi lalezo ndawo kayikho i-vaccine ye-first dose sokulenyanga phosele hafu kwezindawo zakhona ingatholakali, kukanti lapho bekungani iqeda kuphela khona sokulenyanga ingekho, ebikhona kwezindawo yi-second dose nje kuphela iyo yodwa kathi khona. Then okwesibili futhi esikutholileyo ukuthi abantu bayehluleka uhamba kuma-district centers besiyathola i-first dose ye-vaccine ngendaba yokuvalwa kwezimota okwenziwa nguhulumende lapha athi khona asebethwala sokunguzukho kuphela othwala uzulu kukanti unganazelela kulezo ndawo zemakhaya akakho uzukho othwala abantu ukuthi kututhi abantu ngabala transport yokuya kuma district centers abo abanye bathe lapho nxa bengenelisa ukugada ama private lawa pirateayo asedura kakhulu ukuthi i distance umango ongaba yi 30 kilometers usuchajwa imali engalingana le 100 rands umango owodwa ukuthi ukuthi uhamba lokuphenduka kuba yi 200 rands njalo futhi baveze ukuthi abalalulayo information epheleleyo ukuthi nxa bengahamba ku district bangayithola yini ivaccine ngoba bayesaba ukuthi uzagada uthole ukuthi akayikho uyabusufana lomuntu odlala isimanga
impumela yokudingisisa kwenu liza kwenzani ngayo liza mazisa yini uhulumende ukuthi yathathe inyathelo
siyabelane labanye esisebenzelana labo abasendaweni ezijiyeneyo zelizwe esaziyo ukuthi labo hlezi baseduze lomthambo wamandla labo bangeke ufikisa emphanjeni wamandla kahulumende kukanti njalo sike sakuthumela la sephawini lwenyosi Twitter lapho esithintheke khona iMinister of Health zatheka lengathi ezijiyeneyo zikahulumende labakhokheli bakahulumende abajiyeneyo sizaphinda futhi njalo sibe lakho ukukuthumela nge-email kungathi zikahulumende ukuze babe layo li-information kukanti siyakholwa ukuthi bavele banayo ikukhumbuzana njengayo ukuthi hayi lingakhohlwa emakhaya ukuyafikisa i-vaccine ngoba abantu labo bathi bayimelele khona ngale ezabelweni zemakhaya kungabi into edorobheni kuphela.
Lo ngumnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMathebeleland Institute for Human Rights, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Umphathintambo obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube usanda kutshela iphephandaba leHerald ukuthi uhulumende uzasebenzisa imali edlula izigidi ezingamachumi ayisikhombisa $70 million ukuthenga ijekiseni yokwenqabela iCOVID-19 ukuze abantu abafika izigidi ezilichumi 10 million bayifinyelele okungenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane elizweni. Lokhu sikudaba lunye eHarare kubikwa ukuminyana ezibhedlela kunganeno kulezinye izindawo zelizwe ezifana lakobulawayo osokungaseneli imibheda yezigulane. Sixoxe lomela isigaba seSouthern umnumzana Peter Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lapha eHarare kungathi kungcono mbichana ngoba abantu sebengathi bayesaba abayesabi iCovid bayesaba amapolisi kodwa umuntu kufuza azibonele yedwa ngoba lo mkhuhlane lo ukhona sibili abantu bayafa but ngapha kungathi kungcono mbichana ngengabhodabhoda ngibona kodwa abantu i-social distance akula but bayabelawo ama-maski
abantu bayalandela na iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19.
Hayi abantu kabalandeli okunenge especially indaba ye social distance le yengathi yahlupa bayahamba lawo amamaski kodwa angazi mbone umuntu ohamba yele sanitizer yakhe kumbe enzeni angiboni ye kodwa amamaski yiwo kade belawo abantu bebhoda etown lapha ngibabonile but yona le ndaba yokuthi khona kaba akula sanitizer i-social distance hayi akula ja lapha empare lapha kuya ku-congested anto yabe gcwele emabhasini akula
khona izibhedlela kunjani kwezinye izibhedlela sike sezwa kuthiwa akusela mbheda ngokugcwala kwabantu abale coronavirus ungasitshela ukuthi wena kuyini okuzwileyo khona ngaphera
ngapha eHarare hayi imibheda sibili abantu ngathi iyaswelakala kodwa ukuthi ngithi kulo muntu olala phansi hayi angizange ngibabone ngoba mina iconstituency yami yeyihlanganisela leHarare hospital ngike ngayofika khona imbono ukuthi khona umumo wangkhona onjani but sibili imibheda igcwele abantu abagulayo.
Sike sabona lapha enkundleni zokuxhumana social media kukhulunywa ngokuthi kulama roadblock avalela abantu abafuna ukungena eHarare ababe bengahlatshwanga ijekiseni Uke wakubona yini kusenzakala lokho?
Lami ngikuzwa nje ku social media konapha ukuthi kulabantu abayalela ukungena eHarare kusiya komtoko ngale indawana yabo umtoko leshamva ngale. Kodwa ke nxa kuyikuthi kuliqiniswa ngikhole ukuthi kuyana iyabe indlela enhle yokuthi abantu bayenze konoko. Ngoba imithi yangkhona gayanele abantu abaselizweni so angkhola ukuthi kungaba into enhle kakhulu yona leyo yebo abantu kufuze bahlatshwe sibili nxa umuntu ukhona but nxa ungeko ke abantu bayeze njani njalo even bonaba abantu abahlatshiwe abanye bangkhona abala le certificate but kuyatshengisa ukuthi kona wahlatshwa kabili laba kwazi lokuthi ama certificate angkhona athathwanga.
Umnumzana Peter Moyo ngomela isigaba seSouthern eHarare. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale eHarare.
Yebo yebo yebo, thokoza omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngokumemetheka kweCOVID-19 elizweni. Sizaphinda sikhangela njalo lokuthi iziqondiso zikahulumende zokuvimba ukumemetheka kwaleli gcikwane ziphathwa njani impilo zabatsha elizweni. Silukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Obe ngo 8 ntambama.
Ibandla lezanu PF lithi amalunga afuna ukuncintisa kukhetho lwama-by elections kumele abe esihambise amabizo abo kungakafiki umhla ka-16. Osekudale umbuzo wokuthi ukhetho soluzenziwa na. Ugatsha lwezokhetho lwamisa ukhetho lezinye ihlelo ezihambelana lezombusazwe ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus nyakeni. Kodwa ibandla lezanu PF lethule umbiko othi bonke abafuna ukuncintisa kukhetho lwamalunga edalele parliamente kunye lamakhansili kumele bathumele imininingwane yempilo zabo nezifundo asebezenzayo kungakafiki umhla ka-16 walinyanga. Kodwa lumbiko uthi akumelanga amalunga akhuthaze ukubuthana kwabantu. Sixoxe lelunga lebandla le-MDC Alliance esigabeni seMatabeleland South, umnumzana wakhe Sibanda, saqala ngokumbuza ukuthi bona kuyini abakwenzayo phambilini kokhetho njengoba lukhanya seludumela emasumpeni.
Thina njengebandla eliphikisa le MDC Alliance silibandla elinakekela impilo zabantu ngokunjalo sivele silibandla elihlelekileyo. Imisebenzi yethu yokuqoqa ibandla sisungule kudala kuthe nxa sekufika isikhathi sokuthi sokusenziwa i-lockdown sinanzelela ukuthi singafaka abantu beZimbabwe engozini bese sivele sesihlelile ama structures ethu ame kahle okubi eNzansi eMandebeleni. Ukusemqoka ukuthi leli sekulithuba elikhulu lokuthi sisebenze kakhulukazi kwi social media ukuthi intana labantu njengoba sivele silama structures ahlelekileyo siyathintana sibili kusa kwamalanga lama structures ethu labantu bethu.
Zona ingatsha zebandla ikakhulu khona ngapho emaphandleni sezihleliwe na ngemfanelo kumbe selimisiwe ukwenza amalungiselelo ngenxa ye COVID-19?
Ibandla lihlelekile impela, kuhle sikugiya sibili sibhizi silungiselela ukuthi abantu bahambe bayiregister ngobuningi ngoba ivoti liwinwa ngama numbers.
Sike sezwa kuthiwa kwezinye indawo zelizwe abebandla lezanu PF bayaqhubeka besenza inhlelo zabo kungakhathalekile lemigoqo le ekhona. Khona ngapho eMatsouth khona kunjani? Bakhona yini abenza imbuthano kumbe ukwephula imigoqo ye-COVID-19 besenza ezombusazo?
Uyakwazi mfowethu ukuthi ibandla lezanu PF amaqhinga lo vele manengi. Izehlakalo lapho lalaphana zikhona lapho abahlangana khona beqoqa inhlelo zabo. Thina sinanzelela inhlelo lwe-lockdown le-COVID le masha yabhuqelo. Kula malanga ke babuthanisa abantu ngezindawo bebasusa lapho lalaphana lana kuthiwa kubhaliswa ukuthi ababe sempini bazathola lalabo ababe ngabapheki lalabo ababe londolozwa ezinkambeni ngaphandle kwamazwe eZambia labo Botswana labo Mozambique abantu babhizi bagijima lapha lalapha yana kukanti ke le isingoma evele sijayelekile esisenza abanye abantu babe madolonzima ngoba kade kwavetwa kanti ngemva kwe 41 years isabe silokhu izivetana kungabonakali ukuthi kuya ngapi ngoba lelizwe lale imali yakhona kakula izavela ngapleyo mali yokubhadala lawo bantu lelo liqhinga lezana uphefu lokuzama ukuheha abantu ebandleni batshela ukuthi bazabanika imali kodwa kungela imali abazayithola
umnumzana wachisibanda lilunga lebandla le MDC Alliance esigabeni seMathepeleland South
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha a Voice of America eseWashington DC
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulabantu abangamachumi amabili abafileyo ngemva kokuba imota yohlobo lweToyota Grandvia idubuke ithaya yaphambuka umgwaqo yangqekilana lehlobo lweToyota Wish emgwaqweni osuka eMasingo uqonda ezishabane izolo emini. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga unguye njalo umphathi ntambo wezempilakahle uthi abantwana abaleminyaka engaphansi kwelitshumi lasithupha 16 akumelanga baphiwe imithi yokwelamisa imuli ngoba bengavunyelwa ngomthetho ukuya emacansini. UChiwenga ubikwa ethule la mazwi edalele iPhalamende ngeviki edluleyo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Balubonani salubonani balandeli baka Studio 7. Wonke lokho esiyakuzwa ukuthi abantu babesemphini omjibha obani ababethwala izithwala bebhalise kuzafola izimali. Lama ovetasa lazafola izimali. Izithembiso, izifiso zikathemba lo amukela. Abantu hambani ezigebheli izingadi lilime litshaye izitina lithengise. Lingalahlelwa isikhathi. Isikhathi sonke uma kuvotwa lihleli libhalisa. Kuvotwa lihleli libhalisa. Libhalisa lokhu izinkukhu libhalisani. Ezingake zaphuma lalani phansi emzini ngiyaze libange i-corona loba lezi ama-project lizenzele linalodwa lizithuthukele ladliwa ivoti lokhu eyabela ukuthi liyakufuna lokhu eliduduzwa ngakho akulanto liyaphinda lithola fana lokuthi lizenzele ingadi lilime umbhida labo-oyoni lithengise oliye eBotswana le-D7 liba le-South Africa ngoba iHarare iBulawayo sokuyi-South Africa yikho lapho esikhuluma nje sikhona ukuze siphilise abantwana lokho kuningi lokhu yekelani laba abakhokhelayo bevele bekhokhe Libonani kusukisela 1980 bengaphumanga ubani ukhona engabakhupha yekelani behlale benjalo bekhokhele kuzafika isikhathi uma sebedinwe kwazalitsheya kodwa kwamanje ukuthi ihlala lijaha lizawina kulo nyaka kuyahamba kunje akudla labo MDC dala baphela kusasebenzi konke lokho kusela maphatha opoza aphila wabola konke lokho yekelani konke lokho
ngiyalibingelela abasakazi beStudio 7 ngithi Mbongo Mdali osaligcinile njengoba silizwa nje lisasethulela izindaba Ngithayi qhubekani lizinakekela ngukhethi webhebhe ngikhuluma ngiseGaborone Botswana mina bengicela ke sibuze ubaba umnangagwa lapha ukuthi kanti njengoba phela uKembo Mohadi ekade wachiya isikhundla lesiyana siphethwe ngubani uzafaka nini lowo okumele asiphathe njalo khonokho kwakumelwe nguKembo Mohadi khona phana according to unity accord njengoba phela izinyanga zilokhe ziqhuba zisiya phambili kunga cacu ukuthi isikhala sivalwa nini gakuboni yini ukuthi ungcindezela bona labo ababemelwe kunamuloke empomuhati according to unit accord yona leyo asazi kumbe ukuyekela kulesikhala okwesikhathi eside kangaka lapho zama nje ukuthi kuvele kube sobala ukuthi laleyo unit accord kwakuvele nje kuyisiphamaso ayizange yavela yaba ngeqiniso ngoba phela isikhala esinjiana
Masi ahlala isikhathi eside kangaka. Thina ke abalolo hlangothi kucaca sobala ukuthi sivele asimelwa ngamuntu laphana. Njalo nxa bezama ukuthi bayabuza ababuzayo kusuka nje kuvele izimpendulo ezithi bapromota itribalism. So ngiyazibuza ukuthi ukukhuluma ngokuthi abantu kabasamelwanga itribalism na. So asazi ke laphana ukuthi ucabangani umnanga kwakumbe uzama ukutshengisani ilizwe. Okwesibili kubafowethu ngapha ohlangothini lomthwakazi ngithi hayi akula muntu ongamthatha ubulawayo, akula muntu ongamthatha umthwakazi. Umnanga kwalo chamisa bancane kakhulu, isizwe senkosi lesiyana ende umthwakazi uzobuyela ebukhosini bakhe. Akulala nxa sikhangela iZimbabwe leyana, hayi bazamile kakhulu, bazamile kakhulu kwathatha izizwe eziningi ukuthi umthwakazi begcine bekwanisile ukuthi benqobe ilitho ubuthole kalobhengula. Bona abantu besishoneni sebebambene lamabhunu, lezi zizwe ezinye zaseziziningi sezifake izandla oBritain, yibo abakwanisayo ukuthi behlanganele isizwe esiyi-1 umthwakazi. Masingabi madolo nzima, umthwakazi uyabuyela ezandleni zabanikazi. Ngiyabonga.
Ngiyalibingelela abasakazi bakaStudio 7, ngibonga ngohlelo lesiphalo. Iqhubekele phambili kusinika lezi zindaba ezinhle njalo ezimqoqo njalo eziliqiniso. Okhulumayo nguPeter Mdlovu, sembandeni esigabeni semkhaya ePlantry. Yebo, siyezwa abantu bekhuluma bethi ishona Ndebele, ishona Ndebele, kodwa lokho kokucasana ngobala asikho kungalungisa iZimbabwe. IZimbabwe ibidinga ukuthi simanyane sibe munye, loba singathi sime kumthwakazi kodwa siyabe simi singamaNdebele kuphela. Amashona lawo maye ngathi evotele amashona, kutho ukuthi ngoba amashona vele emaningi kulathi sizadliwa sitili sibuswe lishona. AmaNdebele asokuthi kuhlakanipha esikwenzayo mase sithi sime shot. Layo baba unkomo wayengamanga yedwa, wayebambene lamashona lamaNdebele lamakhalanga lamavenda. So lathi bekufanele ukuthi sibe sezinyathelweni zakhe siqale silungise ilizwe kuqala, kuyikhona sizaqala ukuthi silungise okwethu kwesiNdebele. Asimanyaneni sibe ndawonye, sibe ngabantwana beZimbabwe abahluphekileyo, hatshi ukuthi sidabukane phakathi. Khonoko sesikwenza kweshona Ndebele lakho ekuhlukanisa amavoti, sipilte amavoti, abantu abavotela edlong besiba baningi, kutshengisela ukuthi asingeke sibakhipha bezanu-P F ngoba bona bahleli bemi ndawonye, ababe bedabukana phakathi, ababe bephuma kula ama-opposition party asemaceleni, kodwa bezanu-P F azahlala benjalo.
Ngiyabonga. Ngisibonge laphana kuStudio 7 njani kodwa abantu beStudio 7 lonke abalandeli, abanaleli, wonke nje umuntu labasakezwe laphana, wonke laphana ontungamili inkomo. Thandwa baba lo masisho njalo, ontungamili inkomo. Khuluma impela ukuthi noma ungumuntu omdala uzwe kahle. Mayisla abadala ngazi ngibe bazilayela izindaba ezimnandi kangaka bakithi. Siyakubonga baba laphana le crew yakho yonke osebenza layo. Sizathini bakithi? Hayi, yonke into siyayilandela mpela, zonke izindaba sizilandela imihla ngemihla. Laphana nje ngithanda ukubeka laphana ngobaba unkomo laphana akanje ukuguja usuku lwakhe. Indaba kababa laphana indaba enhle kakhulu bakithi, ukuthi ngamdala usaphila maybe izinto ngazi right elizweni, ngoba uma ukhala isimo sakhe wayele nhliziyo enembeza ayifana laboMandela abantu bethatha ilizwe bathi hayi kakuhlale phansi ukukhulumisana nabelungu bengahamba. Uma behamba laba abantu bavela bathatha umnotho kudala ebantwini, uma behamba bahamba lo mnotho wabo, kodwa kwakhaya laba abantu abalezandla ezingcolileyo nenhliziyo ezimbi bathi bathatha umhlaba. Iqeda babethatha umhlaba kunanto abayenzayo, kuhleli amaplaza kona ahlela kulinywa, abantu bafa ngendlala lapho eSouth Africa. Noma belungu bephethe abantu bencindezela abantu, uyabona ukuthi impilo ikhona sala umhlaba wona ngabantu abamnyama, kodwa uyafanele ukuthi kuhlale phansi kunegotiate ukuthi kuboniswane ukuthi kuphilwa njani. Hayi, angazi bakithi. Yabo maphosa.
Ngibingelele ku Studio 7 ninjani maqhawe namaqhawekazi. Siyabonga abahlakazi abahle abazilethe indaba zinjalo. Umsakazi weqiniso uvele uhlezi usolwa. Ngizwile omagalela mafasibanda besola u Studio 7. Engicabanga ukuthi yabantu abafuna ukubenefita kule system yezano nabo MDC laba. Thina singabantu bakomthwakazi emathebelelendi sibona i 100% right imthwakazi e Studio 7 imele abantu bakithi sonke emathebelelendi. Ayithathi inxa eside ibeka indaba njengoba sinjalo nathi siphawula ngokubona kwethu. Siyabonga mthwakazi, ningasabi ukuthusela ngoboma ogalela mafasibanda bethi lidala udlame ezweni ngoba bona benamathele emashoneni. Mhlawumbe uyisizukulwane samashona ngeke siyazi. Siyabonga mathwakazi, libambe kanjalo. Omagalela mafasibanda MDC Alliance ujabulela ukuhlala eyivayisi. Kuyamchaza ukuthi abantu bakithi behlale bengamavayisi kuyonke into eyenziwa eZimbabwe, ipolitiki yaseZimbabwe emavayisi kuyonke into. Yinonsense lento le esingeke siyamkele. Omafa bavume sebejwayele ukuthi bebe kuleso si bebona amashona engathi babalulekile kunabo. Thina sikubona ngathi it's nonsense. Ngize kumasendi induna yaseplumtree kumasendi laphana kahlonipha abantu masendi. Ayeke ukuthusela abantu ukuthi abantu bemthwakazi bazanyamalala. Inonsense le uma induna eqiniso kakhankasele kasebenze ngezokwezomdabu ngapha engangigxamukeli kwezepolitiki. Asazi ukuthi induna enjani abayintshela ngayeni ukuthi induna ayigxamukeli kwezepolitiki. Ngokwenza kwake kanjalo kungaba khona abanyamalalayo kufanele ahambe abazingela abuye nabo bephila or sibone izidumbu zabo ukuthi babalahlele kuphi. Kukhomba ukuthi wayehambisana ne-ground le eyaceda abantu emathebelelendi. Abantu bakithi sebavumele ukusetshenziswa amashona, sikhathele ngabantu abanjengalabo. Enough is enough, sifuna ilizwe lethu. Nathi funa ukubhenefitha emathebelelendi, singabantu bemathebelelendi. Hhayi indaba yabo ukuthi funa uhlala bengamavayisi kuyonke into. Omasendo abasihloniphe njengenduna. Asitophi i-nonsense yakhe le yayenzayo. Siyabonga.
Lawo bekungamazwi enu lina abalaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Amazwi la awalani le Studio 7, njalo siyalikhuthaza ukuthi lingathumeli amazwi athukayo kumbe aphehla udlame. Siyabonga. Kwezemelika, ngesonto ilizwe leMelika linanze uzibuse kwenziwa imbuthano egoqela ulayitha kwezitayitayi zama-fireworks. Imuli zahlangana kwaphekwa kwadliwa okungenzakalanga nyakenye ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Rafael Mthombeni, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi baba Kande, lapha eTexas lo nyaka kwehluke kakhulu. Kulumnyaka ophelileyo asizange sibone nje sengisitsho lokujabula kumbe ukudutshulwa kwama-fireworks. Abantu kabahlakaniphanga, abathokozanga. Ilola lo wayeziqoqile emzini wakhe. Kanti-ke njalo ngalesi sikhathi kwakuyisikhathi lapha kwaku ngayisikhathi kukhulunywa kakhulu ngayo i-corona, i-COVID-19, upresident enguye ophethe lelo hlelo. Akuzange kube lokuthula ngalesi isikhathi ngomnyaka ophelileyo.
Ngokubona kwakho, iningi labantu kade livakatshelana ngalesi sikhathi yilabo asebehlatshiwe na, kumbe bakhona abaphonga ukubuthana nje bengakahlatshwa amajekiseni omabili?
Ukubuthana kwabantu kube kukunengi kakhulu, ngoba kukhanyile la maparade, kwakhanya laba bemidlalo abe-sports, kwakhanya labo abebekade bengabuthananga kulo umnyaka ophelile, bebuthana sibili ngobuningi babo, njalo bengafakanga lama-maski labantu besondelelene kunjiyana. Engingeke ngikutsho ukuthi bekubuthana bebehlatshiwe kumbe abangahlatshwanga. Kodwa-ke nxa ukhangela iTexas ikakhulu emadolobheni, abantu abaningi bahlatshwa sibili ngoba ama-lines akhona ayemade kakhulu, ikakhulu emadolobheni. Abantu engingakwaziyo ukuthi bahlatshwa bayilaba ontamozibomva bemakhaya ngapha emaplaza yiba abangathi abazange bathakazelele ukuhlatshwa kodwa ke laba abemadolobheni hayi
lo ke ngumnumzana Rafael Mthombeni isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika ubexoxa leStudio 7 ecingweni sesigabeni seTexas Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu iveza ukuba kulokusilela kwamajekiseni e-COVID-19 esigabeni seMathebeleland South. Ibandla leZanu PF lithi amalunga afuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections kumele abe sehambise amabizo awo kungakafiki umhla ka-16. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Chris Gandhi.